Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuthayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakoBulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uthayele ihlombe. Kodwa mbonani, uthayele ihlombe ukwedlula mina yilaba abavotayo, yilaba abangethi futhi ukhethwa ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavota kungelahle lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC koBulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle. Wena ungathini ikakhulu sikhangele isigaba sakho?
Bengezwa ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo. Kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona, aluba kathesi ukhuluma esikwenza, aluba sesicole izincwadi singathi ngesithiwa amaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala wecala sitshele ukuthi uthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So into ngizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesiNdebele ngowesiShona likuphethwe njani kulokhu, njalo libona ngani awusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe, ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abidjan General, kule province yona le, njalo kule template esayiniwa yi-National Council, i-template ekhulumayo ukuthi nxa umuntu elesikhalazo ulakho ukuthi abhala le National Committee angithi eyenza le abathi ngesithiwa iyaphila ukukhalaza. So